Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 21 Zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oxotshwe kuMDCT izolo umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora.
Ukuhlala vele kuxotshana kakufanelanga kwenzeke, abantu kabafunde ukukhulumisana, ukuhlukana ngokwembono kakutsho ukuthi abantu sebefanele babe yizitha.
Abomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele udaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.
South Africa ke singathi ilamandla ekukwanisa ke ukukhulumisana la mazwe eyakhelane lawo ukuze phela kutholakale i-solution.
Intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda ukhumbula umhlabeleli olodumo uZexi Manatsa obhubhe izolo.
UZexi Manatsa ndona libelimazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kumandla leMDCT izolo uNkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namuhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora. UMakhuphe uzamemezela lelinyathelo emhlanganweni azawenza lentathele zindaba kobulawayo ekuseni ngo-half past 11. Uzakwazisa njalo ukuthi nguye osengumkhokheli waleli bandla ngoba uMonzora esezixotshile ebandleni ngokuzithi ngumkhokheli webandla leMDC Alliance. Lokhu kuza ngemva kokuxotshwa kukaMakhuphe kuMDCT nguMonzora emethesa amacala achiyeneyo angawavezanga izolo. UMakhuphe uzatshela intatheli zindaba njalo ukuthi uMonzora uhle untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lomcebisi kaMakhuphe uMnumzana Ntando Ndlovu.
Indaba kaMonzora vele nasesidlulile kiyo ngoba mhla ka 7 January uDouglas Monzora wabhalela iZEC ebazisa ukuthi yena uzancintisa ukhetho eyiMDC Alliance. Ngokunjalo ngesisekelo somthetho weMDCT sithi umuntu angajoyina kumbe asupport elinye ibandla usezixotshile njengelunga lebandla leMDCT. So ngokunjalo ubaba uMonzora kaselawo amandla adelawo njengo president weMDCT sezixotshile kasayililunga leMDCT. Okwamanje umama uDokotela uThokozani Khuphe sephethe intambo ebandleni leMDCT ngoba upresident adekhona uMonzora uzixotshile ngokubhalela iZeki incwadi ebazisa ukuthi yena seyiMDC Alliance.
Njengoba lidle phana kanje Ndlovu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections lokhetho lomnyaka ozayo, kukhona elizaphuma lakho pho njenge-MDCT?
Hathi msakazi kakula kudlephana kubandla leMDCT. Into nje ekhona ukuthi ulo adengumongameli uzixotshile ephathini ngokujoyina elinye ibandla, kodwa ubukhokheli beMDCT liyabazi ukuthi kukhona umama uDokotela uKhuphe uhle wangena wayibamba ekhanda, uhle wayibamba ngesiduku. Yikho ke ebize umhlangano wentatheli kobulawayo ukuthi anike abantwana beMDCT umkhombandlela lo sapho lweZimbabwe lube kwazi ukuthi kuminjani phakathi kubandla leMDCT. Okuqakathekileyo futhi esikubonayo ukuthi mama uKhuphe anti liyakwazi ukuthi ubhizi ngento yokuthi aqoqquzele abantwana beZimbabwe ukuthi beyiregister ukuthi babe ngamavoters ukuze iMDCT ingene kuhulumende.
umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube utshele iStudio 7 izolo ukuthi uMakhuphe umiswe ukuba lilunga lebandla kulandelwa umthetho webandla. Untungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Isiyaluyalu sonke lesesenzakalayo ku-MDC kasingeke sincede inkululeko yabantu beZimbabwe abafuna ukukhululeka phakathi kwendlala lobunzima lokuswelakala kwemisebenzi lohlupho lonke olubasuse elizweni bagcwala umhlaba wonke jikelele. Kodwa kuzajeka iZanu PF iqine ihlale embusweni kuze kube phakade laphakade. Yona leyo nto kakufanelanga ibe khona ukuhlala kuphithizela kuxotshwana kuxatshanwa kusenziwa zonke lezi zinto. Akusizi lutho lokho kakwakhi. Kakulikhulula ilizwe, kakuyiletha idemokhrasi, kawuletha umbuso wentando yabantu, kawuletha umbuso ohlonipha iconstitution nohlonipha amalungelo abantu. Kodwa kuzaba ngukuthi lezo zinto zingatholakali masinyane. Ngakho kuqakathekile ukuthi into enjalo ingenzakali ukuthi kuhlale kuliwa ku-opposition. Akuke kume abantu babambane, basebenze ndawonye, kubangahlali phakathi kwesiphithiphithi njengalokhu sibona.
Bakhona Ncube abathi uMakhuphe sebemtshaya ngenduku zakhe lapha ngoba laye waxotsha abantu abaningi kakhulu ePhalamende lakumakhansili abangamalunga e-MDC Alliance.
Ukuhlala vele kuxotshana kakufanelanga kwenzeke. Abantu kabafunde ukukhulumisana. Ukuhlukana ngokwembono kakutsho ukuthi abantu sebefanele babe yizitha. Abantu kabayinganxanye bengamanzi. Abayinganxanye ngoba abantu balelungelo lokuba lembono ehlukahlukeneyo. Kodwa sihlale silokhe siliqembu linye simunye. Ube lombono wakho ngibe lombono wami, sixoxisane ngawo, sixoxisane ngawo, sixoxisane ngawo size siphume lalokho sikuvumelana nayo. Asiko konke siza kuvumelana nxa siseqenjini. Abantu abafunde khona lokho. Kodwa akakutsho ukuthi singahlukana ngokuthile sokumele sehlukane. Hayi, abantu kabafunde idemokhrasi. Nxa idemokhrasi izabusa elizweni, kumele iqale kuwa ama-political parties. Bafunde ukuthi ukuhlukana kwembono akufanelanga kubenze ukuthi bayizitha. Kumele kwenze ukuthi bahlale bexoxisana, bahlale babambisene, bakhuthazane. Ilizwe lizakhululeka ngokuba benze kanjalo.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo abe Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele kudaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa. Lezi nhlanganiso ziyabuza ukuba kungani uhulumende weZimbabwe ezithulela izizalwane zelizwe lakhe zithwaliswe nzima. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wethulelwe abezindaba phezu kokwenzakala kwele South Africa lapho izizalwane zeZimbabwe ezibikwa zikulelo lizwe ngokungekho emthethweni zizingelwa njengenyamazana kuthiwa zibuyele ekhaya, abe Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bakhathazekile ngokwenzakale ensukwini ezisanda kwedlula elokitshini leTamfontein Township eJohannesburg. Izizalwane zakwamanye amazwe iningi lazo zingezeZimbabwe zibonakale kumifanekiso yamavidiyo zidudulwa ngamapolisa zihozwa izizalwane zeSouth Africa kuthiwa kazibuyele kibo, zibekwa umlando wokuzithathela imisebenzi phansi kohlelo abalubiza ngokuthi hashtag Operation Dudula. Isikhulumeli enhlanganisweni yeCrisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Obert Masaraure ulandisa kabanzi ngombiko abawethuleyo.
We understand there is white monopoly capital in South Africa.
Siyazi ukuthi kulabelungu abayibo abaphethe umnotho abaziphethe kulelo lizwe, kodwa kabahlaselwa. Abantu bakhetha ukuhlasela abensundu bakwamanye amazwe abazosebenza njengabo.
When mining started in South Africa, Zimbabweans were the building capital, but the white monopoly capital still remains safe today.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kumqoka ukuthi ohulumeni ohulumende bamazwe akhelenele leSouth Africa agoqela leZimbabwe kumele akhangele khona lokho okuyikho okufuqa abantu ukuthi baye kweleSouth Africa.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Ama opportunities katholakala eZimbabwe asoze ake sithole abantwana bakithi izizalwane zakithi zeqa amaborder nxa ama opportunities ozinceda etholakala phakathi kwelizwe. Izinto ezingaqeda ukuthi abantu betholakale becrossa amaborder. Sizabona ke abantu bekahlamezwa, sizabona abantu bebulawa eSouth Africa ngendaba yokuthi akuhlaleki ekhaya, kuyachisa kulendlala.
Uthi lokho osekusenziwa ngabakwele South Africa behlukumeza abakwamanye amazwe okugoqela eZimbabwe akuyikuluqeda udubo lwabangena kulelo lizwe.
ISouth Africa ke singathi ilo ilamandla ekukwanisa ke ukukhulumisana la amazwe eyakhelane lawo ukuze phela kutholakale isolution ukuthi kungenziwani ukuthi izizalwane ezakhelane leSouth Africa zihlale kuma countries abo.
Kusenjalo uhulumende wakwele South Africa wanika izizalwane zeZimbabwe ukuyafika ekupheleni kwalomnyaka ukulungisisa ingwalo ezizivumela ukuhlala kulelo lizwe ngemva kokuba kumiswe leyo ekade isetshenziswa eyeZimbabwean Exemption Permits ZEP ebezisiwa lungisiswa ngemva kweminyaka emine kusukela ngomnyaka ka-2008. Lanxa uhulumende weZimbabwe elokhe engakatsho lutho phezu kwalolu daba lodlakela oseluqhamuka khona manje, ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umgcini sihlalo weCommission yezokhetho iZEC uNkosikazi Priscilla Chigumba usethe seyinhlanganiso ezizimeleyo icala lokubhalisela abantu kuluhlu lwabavoti kaningi-ningi umuntu munye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kungakhathalekile lokuna kwezulu phose nsuku zonke amadamu alethela idolobho lakobulawayo amanzi athole ingcosana nje kuphela yamanzi okungabangela ukuthi amanzi aqhubeke esabiwa njalo lonyaka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibona nesanibonane basakazi waka Studio 7, ngiyabonga ukusinikeza indaba ezijulileyo ezisivezela konke ukukhanya. Okwamanje thanda ukuphawula ngodaba lukandoda lo kwabathi nguDouglas uMzora uTokarase. Le mkhuba afuna ukuyenza ukuthi athi yena ongumholi waleli qembu MTC Alliance. Akukho lokho akwenzayo ngamampunge nje kuphela. Lokho afuna ukukwenza ngeke kuze kwenzeke, akulalanga elike laphuma elinye lingakatshoni. Ubalekile ku-MTC Alliance, wathi yena uya ku-MTCT ekathokozani khona. Siyazi ukuthi uma kuvotwa ngo-2018 ngo-July kwakukhona i-MTCT, kwakukhona i-MTC Alliance. So yena akaziyele ku-MTCT yakhe, ahlukale legama lele ukuthi MTC Alliance. Akula nto ezatshintsha lapho. 2005 kufonywa i-MTC Mdambara le yaka Weshman Ncube. 2008 kuvotwa General March 28 ama-election. Yayikhona i-MTCM eka Mdambara, yayikhona i-MTCT yakaTsvangirai. So akulanto eyahlukayo, akuzanga kuyiwe khotha, akuzanga kusebenze njani ukuthi kusetshenziswa i-PC Mbu.
Emnyakeni omutsha ka-2022 kungu January linjani ku Studio 7 basakazi abahle nabalaleli balomsakazo wonke umuntu nje olalela lomsakazo kwindawo zonke linjani kodwa ngokuphila thina siyaphila ukhulumayo ngileya 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 kudala sagcina ukungena bakithi I think isigcine last year ukungena nje emsakazweni kuthi lati sike sikhip izimpo zethu kodwa ke hey sokufanele ukuthi ngabe siya kukhipha sibili konoko kukhona esilakho kule yinye into enganika ingiphat kahle ekhulunywe ngolumuntu ongumazi lelishona leli abade uGeorge Chiramba leli uGeorge Maramba khonoko nje kuduzanda khona lapho lo muntu lo ukhulume into ezwisa ubuhlungu ukuthi mawungumuntu wasemathebele lento Midlands uzafanele uzibuze uziphendule ungabe bakwenza umuntu na mayelana ngokubhonywa yakwamathuna la asebhalakwe okuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu abalele laphana izihlobo zethu ezabulawa ayigugraund weli kwangabi lento eyenzakalayo ngalabo ababulali abakwenzayo lamanje abanye baloko besaphila baloko bebhekiwe nje so abantu bebezamile ukuthi befake mhlawumbe amathi ilitshe lesikhumbuzo ukuthi kukhonjulwe labo bantu ababulawa ngaleso sikhathi but sebesukile futhi lezi zigebenga lezi zikliwi lezi ezaqeda abantu bayabhoma leya ndawo leya engizibuza khona ukuthi wena ma ungumuntu wasemathebelelendi Midlands kulokhu sazibona ulandelana lezano uthi uyini mawukibo laphana uyini
salibonani salibonani ku Studio 7 siyabingelela sibonga njalo ukuzwa zonke izindaba ezikhulunywa umphakathi wonke jikelele engilakho bakithi lana lesikhalo sokuthi kanti ukubusa kwelizwe leZimbabwe kubuselwa ukuthi kubonakale ukuthi kubusa iqembu elithile na noma kufanele ukuthi obusayo ezamele ukuthi abahlali beZimbabwe kube benhlalo enhle lokuthula ngoba mangithinya nasela ngibuka ukuthi ekuhambeni nasekuphileni abantu abathwele kakhulu ubunzima ngabantu abangaphansi kweqembu elingabusiyo ngananzelela kakhulu abantu besindebeleni iningi labo intsha yabo bayazama ukusebenza nzima beyakhe imizi kuphumele kwamanye amazwe besebenza nzima bethenge izimoto zabo ngezikolodi bezama ukuthi bele kusasa elihle kodwa kuba nzima kakhulu ekusebenzeni kwabo ngoba laba bantu balazwe incwadi zokusebenza lemvumo yokuba semgwaqweni kodwa ekuhambeni uma bengangena elizweni lakubo laseZimbabwe kutholakala ukuthi bathathelwa imali ngendlela engabonakaliyo ukuthi kambe umbusi wezwe ingabe nguye othumela laba bantu ukuthi besebenze ngaleyo ndlela emgwaqweni noma baziyenzela noma vele kuhloswe ukuthi abantwana basesindebeleni bengaphumeleli na yabonga okhulumayo for ntaho majamhlophe siyabonga
salibonani wasakazi nabalali be-Studio 7 wasakazi nabalali be-Studio 7 ike ngibuze lo ilida yemthwakazi ukuthi abakhokheli bona bemthwakazi ukuthi kathi mina kunento ethanda ukungidida ukuthi kathi kuhamba kanjani ma bengathi bona abangeneli ama-elections wonke nje akhona ngapha kumele ukuthi izwe liqhunywe manje kuyakwenzeka kanjani bengekho phakathi ukuthi ephalamente ukuthi phela belwe beseparlamente ukuthi izwe liqhunywe baza kwenza ngaluphi uhlobo bengaye kuma-elections benganawo amasitho okuba president ukuthi bangene kuparlamente kwenziwa kanjani mina kumqondisi ngicela ukubuza kuye kumqondisi ngqo ukuthi kathi leyo nto uzoyenza kanjani ngempela mangabe phela kungayiwa kuma-elections kodwa inkunzi eshiya umhlobo yiphi yile evalelwa nenkomo ensikazi esipayeni noma yile ekhonya ingaphandle kwesibaya
ngoba phela makwe ukuthi akangeni yena kuma elections yena uzobelethi ethi yena usa ulala ukuthi kunqanyulwe izimbabwe nemthokazi ibe yodwa. Iyo phela into engidida ukuthi kanti izonqunyulwa kanjalo, ngubani ozoyimela lapho eParliament ukuthi hayi manje thina ngoba siyimthokazi sifuna ukuthi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden useqondise amazwi akhe awethule izolo awukuthi eliRussia liza kubona okwabonwa ingidi nxa lingahlasela eleUkraine. UBiden uthi wayehlose ukutshela eleRussia ukuthi lingahlaseli eleUkraine ngoba elemelika lamanye amazwe awomanyano weNATO bazafakela eleRussia izijeziso zenotho bethathe lamanye amanyathelo. Kulokufuthelana okukhulu phakathi kweleRussia elibikwa selilungiselela ukuyahlasela eleUkraine, lele melika elithi kumele eleRussia lingalokothi lingene kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi bango.
Udaba lweUkraine leRussia babukande ludaba esilwaziyo ukuthi ludaba olwahlupha kusuka kudala nakudala. Njalo asingakhohlwa ukuthi iRussia kwesinye isikhathi nxa isenze nje isiyahlokoza iUkraine iyabe ikukhona ekuhlosileyo ukuthi ikuhlomule kulokho okuya sezakala. Kodwa ke indlela ebekade ngilandelela isimo sephakathi kweRussia leUkraine leMelika, iMelika yona ngokuphendula kwaJoe Biden ukuthi yena uzangenelela kancane, akasuza ingenelele kakhulu indaba le ngenxa yokuthi indlela iRussia ezangena ngakhona eUkraine izangena ngesibalo esincane. Kodwa ke ngibone ngathi izinto ezinje izinto kathesi bayakhuluma ngazo, kufanele ukuthi izinto zokuthi kusetshenziswe izikhali zigwenywe kakhulu ikakhulu emalangeni namhlanje. Ngabe ukuthi kunje ngabe bayathumela ama special envoys umhlale phansi le United Nations yabahlale phansi le Russia ukukhulunyiswana kulokuthi kuhanjwe kuyengenwa kuye kulokuthi ekugcineni igcine sithola ukuthi kuba labantu abalahlekelwa ngemphefumulo ngento encane kangaka, into ebekade ingeneliseka ukuthi ingagwenywa ukuthi ingayenzakala.
Ukwenza kuka Mongameli Joe Biden kudaba lonalolu ukubona njani? Usebenzisa na ubuciko?
Ubo lapho lukhona ukuthi uJoe Biden into aphezulu kwayo into le yokuzitshela ukuthi iAmerica yiyo isuperpower, yiyo efanele ukuthi ingenele kikho konke okuyabe kusenzakala okungathi mhlambe kulomsindo noma okungathi akuhambi kahle umhlaba wonke jikelele. Kodwa ke iRussia layo ngokunjalo lapho engavumi khona layo kungenxa ukuthi la isaphethe amaqhubu akudala isikhathi seSoviet Union, yiko okwenza ukuthi iRussia sonke isikhathi ihlale njalo njengaso sonke isikhathi bengavumelani leMelika noma bengavumelani nabanye ama-Western countries ngenxa yena leyo ukuthi basese ligqubulene nale suka kudala, ikakhulukazi uPutin usakuphethe kakhulu konkwana. Lapha ufanele ukuthi uJoe Biden athole ama-advisors akhe ahlale phansi labanye abazwisisa umthetho ukuthi into le eyenzakalayo bengayigwema njani. Ngoba okuhluphayo ukuthi okuyabe kusenzakala kathesi ama-presidents ayathatha ama-decisions but ama-decisions lana abe ezazwakala kakhulu ezisezwiwa ngabantu abangazi lutho noma ngathi i bad guidance yama president whether ngwe Russia noma ngwe Ukraine noma ngwe South America, ekugcineni kwakhona into yakhona iyeza kwenza ukuthi kugcine sekuphela abantu abaningi. Kukanti linto le bekuyinto ebekade ingasitotshwa.
Umnumzana Difa wajabhi bango ngolandela ezombusazwe welemelika. Abalandeli bomculi obelodumo elizweni uZexi Manatsa wake wahlala kobulawayo emzini weNketha badanile ngokubhubha kwakhe izolo. UManatsa obele minyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba minwe 2 78 ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane. uchiye umkakhe uStella Manatsa labantwana abayisithupha. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda uyalandisa.
Zwele zibaba selilahlelo kakhulu ngokushona kukababa uZex Manatsa. UZex Manatsa thina besimazi ke engumculi ke ecula ingoma ezazijabulisa abantu ngelangeta betshaya. Ngoma kuyacula yathi makhulu yamenza udumo lokulome metheke kakhulu ke esigabeni semathebeleleni ingoma yakhe leyana ngeqembu le Highlanders amahlola nyama yathi Highlanders sizwa ngokunqoba sizwa ngokuscore i Highlanders siwinile sambeni senatha abadoda. Ndona libili mazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo abane babesazi ingoma zakhe lezana ke othihovu othi ngwachino nyaka tine majarina noda thiwo. Zake le ingoma ke wabuya uzocula ke ingoma sisebenza kakhulu labo baba omtukuthi lingakhohlwa ke balaleli ukuthi ke iminyaka lo inyanga kayo nalekazi bandlela inyanga ka January so lahlala silahlekelwa ngabaculi abaloduma kakhulu yamgombolo umtukuthi ngo 2019 likhumbule kubaba ke uBrahuma sekela la ngo 2018. UZex Manatsa ke ebe ngumuntu ngazi khuluma ngento zokucula lezi babe sezawuthi umculo bekungasetshenziswa lezi zinto zamakhompyutha bebetshaya ikatari njengekatari babuye batshaya isigubhu njengesigubhu babuye tshaya ingungu njengengungu babuye bacule bahlanganise ke amazwi abo kube sokuphuma ke umkente wengoma umratha ngokwawo. Imisebenzi esenziwa abantu abanjengoZex Manatsa. UZex Manatsa udumalayo ukuthi ukhulisa abantwana bakhe kuwo konokozomculo. Bayacula bonke abanye bahlala ke eBrithani, umunye usekhaya. Kodwa ke ngendlela abakhulise ngayo bonke bayacula belandela ke izenzo zikayise. Ngimele isitudio 7 ngobulawayo. Igama lami nguEzra Chisasibanda. Zigola Mozambique anatenga kale atamunda mtedwa yeah hey mtedwa zigola Zimbabwe tinatenga kale kuma kapri kusifuna zona achimele tifuna kala ntendele kuma kapri kusifuna zona achimele tifuna kala ntendele kuma kapri kusifuna zona achimele tifuna Zona Achimele Tifuna kala tendele Koma kapri kwa tifuna Zona Achimele Tifuna kala tendele Koma kapri kwa tifuna Zona Achimele Tifuna kala tendele Koma kapri kwa tifuna Zona
siyabonga chisa singakagqibi uhlelo lwanamhlanje besikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo oxotshwe ku-MDCT izolo umsekeli kamongameli webandla unkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namuhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla umnumzana Douglas Monzora abo manyano enhlanganiso ezizimeleyo habe Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele kudaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezise South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi libe lempela sonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.